Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll hatshi ama hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi i-ZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe i-ZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khona pha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi nengi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungela buqili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yonizano lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonoko, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilo ubona njani udaba lwe-ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona, kodwa nga kulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi. Likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela?
Kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye, ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa, hatshi ukuthi kube angani libhuku. Kodwa siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili. Njalo ngakhayela iphepha lelo, abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nalabezanivoti. Khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni, uhle utshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa. I-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi bezanuphepha abayibusayo i-ZEC, kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa, njalo ukwethemba i-ZEC kuzakuba yinto ehlupha uZulu.